Lokhu ngokunye kokuphume embikweni olotshwe inhlanganiso ibona ngendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo eye-Election Resource Center ngemva kokuphatheka kukhetho lwama-by-elections emarondela central kunsukwana ezisanda kwedlula. Abe-ERC bathi ukusetshenziswa kwempahla enjenge-braille kukhetho kungaphathisa abaphila lobugoga ukuze zehliswe izehlakalo zabadinga usizo ngesikhathi bevota. Ophethe uhlangothi lokucubungula enhlanganisweni ye-Election Resource Center, uMnumzana Colin Chibango, uthi lokhu yikho abakunazelele ukuthi kuyasilela kukhetho lwemarondera.
I-Election Resource Center yabona ukuthi i-ZEC kusavuze ibe lama-consultation labanye abantu abe-civil society kumbeni abe-security kumbeni, but kusavuze kube le consultation bengaka implement izinto ezinjenge voter registration model.
Kungumsebenzi wakhe uhulumende ukutholisa iZEC konke okudingakalayo ekuqhubeni ukhetho njengalokho uchiwo ngumthetho, kuveza uChibango.
Njalo i-Election Resource Center yakubona kufanele ukuthi uhulumende encedise iZEC ngemali ukuthi ikwanise ukurana ama-elections lula, ungayenzi ungani ukuthi i-election ihambe kuhle.
Abe-ERC bathi kumqoka ukuba abe-ZEC baqonqosele ukulandelwa kwemithetho yokuziphatha kwamabandla ezombusazwe ukuze zehliswe izehlakalo zokwethuselwa kwabantu ngesikhathi sokhetho. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.